Abakwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela olusanda kuqhamuka eDurban lungabe lumakelwe uMongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitodlwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphomba ukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engelamvumo yokwenza lokho. Lokhu siza kuqeda du.
Kungakatsha amazolo kwethulwe inkulumole, kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zetheswe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene esitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela emsebenzini. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp exwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngeviki ephelileyo sabelweni seLimpopo kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe ezisikhombisa leMotha. Ngemva kwalezo zehlakalo uMongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa ke uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje hatshi ukucwasana ngemihlobo izenophobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kaningi lokho. Phose minyaka yonke ukuhlasela lokhu kuyenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yabakwamanye amazwe. Le yinto esithi eningi labakwamanye amazwe bezonde beganunwabo besithi ukungavumi ukuthi lesi isenzo sokucwaswa kwabakwamanye amazwe yikho osekwenze minyaka yonke kuqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu yikucatsha ngomunwe egcekene.
Ngokubona kwami iziphathamali zeSouth Africa yizo ezikhoza yonke lento ezithi ma zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala eSouth Africa.
Umnumzana Credman Mkhwebu uthi kuphica umqondo ukuthi uhulumende uphandlwa yini engabona ukuthi imbuzile ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento izenophobia ngoba ama-South Africans akhuluma noma ikuphi sematekisini ezitradeni uzabe etsho ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudala yokuphawula kwazi izikhulu zikahulumeni labantu bepolitiki babatshela abantu babemacene odinayenzani soba bahlokolosi.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekeni ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Into yinye into eyi-one ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu owangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangele lokuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizwe amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu lokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.